Indaba ngamafitshane kuStudio 7 ze-Minute zivela eVoice of America ese-Washington DC. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo-8 o'clock ntambama. Umumo emabhanga ubikwa ungasahlalisekanga ngemva kokunqoba kwebandla leZANU-PF ukukhetho. Abantu babikwa bengasaphiwa isilinganiso semali abayifunayo emabhanga njalo abasanikwa izikwelete. Kulabesifazana abakhala ngokuthi abenelisanga ukuvota kukhetho oludluleyo ngoba belezithupha ezilezibongo zabomkabo ngemva komtshato kodwa bebhalisele ukuvota ngezibongo zakwabo. Ibandla leZANU-PF libikwa ukuthi lizaqinisa uhlelo lwayo lokuthuthukisa abensundu kwezamabhizinisi olwe indigenization. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguNtungameli Inkomo lami uSithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk nge-8:30 p.m. lamhlanje. Sihlaziya ukuthi umumo omnotho uzaphazamiseka okunganani ngokunqoba kwebandla leZANU-PF ukukhetho. Nanku lamabhanga akhanya ethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo weStudio 7 oseWashington DC.